soze yaphela lendaba kamantshontshane. Yeah, abanye bathi kumnandi masitshontshane. Kuze asoze yaphela lendaba kamantshontshane. Yeah, abanye bathi kumnandi masitshontshane. Asiloko sitshontshane.
It's